Usikomiti wesiqindi sekwanda njalo engumgcinisihlalo wekomiti emelana lengozi, Mnumzana Thulani Moyo, uthi baqhubela umkhankaso ngoba bekhathazekile ngenani labantu abahlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19 eGwanda. Umoyo uthi babhode bekhuthaza uZulu ukuthi alandele iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwalo mkhuhlane.
Lamhlanje sikubone kufanele ukubana sibaxhase sikungene phakathi komuzi wethu weGwanda. Sikhuluma nomuntu wonke nje sibakhuthaza ukubana asihlonipheni esikufundiswayo ukwenzela ukuthi sivikele ukumemetheka kwe-COVID-19. Esesibone ngani isimemetheke ngesibanga esiphezulu khona lapha phakathi komuzi wethu eGwanda.
Umoya uthi okunye osokudale ukumemetheka kwalo mkhuhlane ngamandla ikubuthana kwabantu ezililweni bengalandeli iziqondiso zikahulumende ezivumela ukubuthana kwabantu abangamajumi amathathu kuphela.
Ngakho siyacela kakhulu abantu ukubana bazwisise ukuthi isintu sethu besisitsho sibili ukuthi sihambe siyebamba abantu izandla, kodwa ngenxa yobhubhane esiphakathi kwalo kusamele sonke sitshedeleni emuva, sinike abaqondana lo mufi ithuba lokubana ziyesebenza umsebenzi wokuphelekezela oyabe sethe wabhubha ngaleso sikhathi.
Osaphethe isihlalo sokukhulumela amapholisa ezansi emaNdebeleni, uSergeant Thandolonke Simoyo, uthi amapholisa kasoze athandabuza ukubopha izephulamthetho.
Sesiqinise umthetho wogubhane lwe-COVID-19. Sinanzelela ukuthi uZulu uyalandela izixwayiso ezalethwa lugatsha lwezempilakahle. Sizaqhubeka njengamapholisa eMathebeleland South siloko sikhankasa ukuthi abantu abavikeleke emkhuhlaneni we-COVID-19 ngokuthatha izixwayiso ezivela kuhulumende.
UZulu kuthaza ukuthi agqoke ama-mask engasondelelani njalo ahlatshwe ijekiseni ye-COVID ukuze avikeleke kulo mkhuhlane. Okwamanje abahlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19 ezansi emaNdebeleni sebefika phose inkulungwane lamakhulu amane 1395, kuthi abangamajuma esikhombisa lambili 72 sebebulewile umkhuhlane selokhu kuqale yonale inyanga kaNtulikazi. Abedlula inkulungwane ezingamajuma esikhombisa 74906 sebehlatshwe ijekiseni yokuqala ye-COVID-19, kwathi abazinkulungwane ezingamajumi amathathu 30,857 bahlatshwa ijekiseni yesibili. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.